Ikhala makhawe selikhothembe sendela kodabengwa selulahlekelwe umthwakazi omhle ulahlekelwe ngumthunzi
izimbongo zeZimbabwe obethe Dube esayimpilo kamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa
usitshela isizungu Dumiso bekulani ukuthi uhlale lathi kancane nje sincela ulwazi kuwe uyibekela induku ebandla ulale uphumule mntaneni hlabathi
noba nje bekuvele kusaziwa ukuthi akaphilanga Iningi labasekeli bezaphu kwele South Africa bathi imva yakhe ibethusile njalo ibachiye belesithuli. Umgcini sihlalo wezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Halimana uthi balahlekelwe njengelizwe leZimbabwe kanye leAfrika jikelele.
Silahlekelwe njengeprovince, silahlekelwe njengeparty, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe, silahlekelwe njengama-Afrika. UComrade Dambengwa akusiyo umuntu omncane, ngumuntu owaziwa ngamazwe omhlaba. Umuntu obelimele iqiniso ziningi izinto esizifundileyo sikhokhelwa ngudabengwa njengopresident wethu
ulutsha lwezaphu lalo luthi kukhulu abakufunde udabengwa ikakhulu ezombusazwe ezingelanzondo isizalwa sezimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala ukuthi kulusizi ukuthi inkululeko eyalwelwa ngudabengwa yaphendulwa usizi yilabo abangathembekanga
Dumiso Dabengwa usuhambile wangempela ongazange wawuthola ukujabula kule lizwe olulwelayo iminyaka neminyaka engaka into eduzama ukuyenza kuvuselela izaphu kodwa azange kwenzeka ngokufisa kwakho sithi lalo uphumule eqhawe lakithi imisebenzi yakho siyayazi thina uliqhawe lamaqhawe uzohlala uliqhawe lamaqhawe phumula ndlovu phumula
amalungiselelo omngcwabo lokho engakacaci njengoba isidumbu lokhu sisendleleni ukusuka kwele Kenya lapho afukele khona
uholo oqotho leqiniso ubungayingwa ngeziwithi njengomntwana ubulimela iqiniso elingabuqediwe ubunini ubumnene ubuzithulele ubulozwelo ubulobuntu
ngelesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedictine Tshepo
ubuhlakaniphile uphatha bonke abantu ngokufanayo ubungasintando kayiphikisa ubuyindoda emadodeni lanxa kulabazithi bangamadoda lalo uphumule kodwa soze sikuthole ukuphumula sikhulisa ikhalo esitshele esona enhliziyweni zethu Dabengwa